sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 29 kuNhlolanja 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyavumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zi-replace lezi zimota, ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambele indawo zethu zindawo ezifuna imota eziqinileyo.
Bayalisola abanengi inyathelo likamongameli Mnangagwa lokuthengela izinduna izimota zohlobo le-Isuzu Double Cab, besithi kudlalisa imali ngalesi sikhathi lizwe libhekane lendlala lokukhuphuka kwentengo yempahla.
Kusikizo sanezinkila zalitoni yako makhelwane banani ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncuke usayidla uncuke nakathi sikhulume lokhu isayijoba amanxeba khona etheni kwabekomakhelwane endawana layini kudlula idongi ezingu-4 izilwane idongi lomntwana.
Izakhamizi zetholotsho ezincelelane le-Wange National Park zikhala ezimathonsi ngodubo lokudlelwa izifuyo lezilimo zinyamazana zendle. Amanani ethulwe luhlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amanani ethulwe luhlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe ukwedlula leyo eliyitholayo nxa lithengisa impahla zalo kwamanye amazwe okubizwa ukuthi yi-trade deficit. Izimstat ithi ngozibandlela iZimbabwe ithengise izinto ezigoqela igolide, igwayi kanye le-nickel ama-exports yathola amadola phezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu $540 million, kodwa limali ibikwa incane kulaleyo ethengwe ngayo umumbu, amafutha ezimota, izimota ngokwazo kanye lemichini etshiyeneyo. Ama-imports angena ku $692 million, lokhu kuchiye ilizwe elisesikhaleni lisilela ngemali edlula izigidi ezilikhulu $152 million, kubike inkundla yeNewswire. Kodwa isikhala lesincane kulaleso ebesikhona ngompalakazi nyakenye ebesingena ku-$266 million. Ingcwethi zithi ukungalingani kwemali esetshenziswa iZimbabwe ukuthenga impahla phandle laleyo eyitholayo nxa ithengisa okwayo kwamanye amazwe kuveza sobala ukuthi umnotho waleli awumanga kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izinduna izimota zohlobo lwe-Isuzu Double Cab ezilikhulu. Ayisikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esipha izinduna imota, njalo uzule enkundleni zokuxhumana eze-X le-Facebook uyalisola leli nyathelo esithi yikudlalisa imali ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendlala, ukukhuphuka kwentengo yempahla, njalo odokotela abongi labafundisa emakolitshini emfundo yaphezulu befuna ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Umkhokheli wedale lezinduna olwe-Chiefs Council uNduna Mtshana Khumalo uthi izimota lezi zathengwa kudala.
Ziqakathekisa izimota lezi ngoba sivele ngemva kweminyaka emihlanu, savumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zi-replace lezi zimota, ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambele indawo zethu
zindawo ezifuna imota eziqinileyo. Okwesibili, ikuthi imota lezi kazi azihudwanga khathesi, zafakwa kubhajethi eyomnyaka ophelileyo. So bezithuze nje ukubuya kuphela. So asomota ezithakiswe ukuthi imali yakhona ukuthi zithengwe idingwe khathesi ngoba sekuqalisa idlala. Hhayi, ikuthi ndaba nje nxa into ukhashana kiyo yabungakwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa thina sizibona ziqakathekile ngemsebenzi esiyenzayo kuhambela indawo zethu. Uyabona liyakwazi ukuthi kulezi nsuku imigwaqo lesemakhaya ivele kayihambeki ngezimoto. So nalimoto ama-Isuzu-ke zingconywana xa uhamba ngazo endaweni ezingala mgwaqo olungileyo.
Lo ube ngumnumzana Mtshana Khumalo, umkhokheli wedale lezinduna ele-Chiefs Council, exoxa ecingweni le-Studio 7. Sixhume njalo olandele zombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Asisoli ukuthi izinduna zibe lezimoto, kodwa uhlupho yikuthi uhulumende ufuna ukuthatha izinduna enze angathi uyazithenga ukwenzela ukuthi zenze umsebenzi oyabe ungwezana. Yikho lapho esuka sikhathazeke khona. Izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo kazenziwa. UZulu udla imbuya ngothi kukulendlala. Uhulumende induna ngabe uyazihlonipha, ngabe uthi umhlaba ngwezinduna, naye uhulumende akhokhele izinduna. Hayi ukuthi uhulumende abe mkhulu okudlula izinduna. Uzama ukuthenga izinduna kuyinto esiyibona thina ingaqondanga.
Abanye bathi imota lezi zithengwe ngesikhathi esingayisiso, bekhalakhala enkundleni zokuxhumana. Lina likubona njani lokho?
Ezibedlela abantu bayapha ezibedlela. Akalandaba lakho lokho. Kufuneka kuphela into okubonakala ukuthi ingenza ukuthi izani iwine. Ngoba icala elezinduna zingakuthabela ezinye. Icala lazo yikuthi yize ziphila labantu okufuneka ukuthi kabayevotela izani. So ke thina izisebenzi simi lazo sithi izisebenzi kumele zihole ngendlela eqondileyo ukuthi loba kunakekelwa izinduna kodwa kube yinto elebhalansi. Hayi ukuthi izinduna zenziwe kube ngathi ziyaxexebulwa ebantwini babo. Abantu bazoba balambile zona bese ziphiwa ukudla. Kufune ukuthi abantu baze bagcine sebekhala ngezinduna. Nguhulumende odala uqhekeko esizweni owenza izinto ngendlela enye. Kufana lo muntu maye ngumzali afuna ukunika omunye umntwana izinto ukuze abanye babe sebehawukela lwana sephila. Akulethi ukuthula elizweni okuyizinto okunjengakhona lokho.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zeCholocho ezincelelane le-Wange National Park zikhala ezimathonsi kulandela ukudlelwa kwazo izifuyo lezilimo zinyamazana zendle ezibalisa indlovu, izilwane, amakhanka lempisi. Besithi umnyaka lo kuphela sebelahlekelwe zinkomo ezedlula ikhulu labo babhemi, njalo indlovu siyabhidliza emasimini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zeCholocho North esilonkwe sezihlalele evalweni kulandela ukuhlaselwa kwezifuyo zazo zinyamazana zendle esezitshabalalise esigabeni kulandela ukuphuma kwazo eWange National Park zizodinga amanzi. Isakhamuzi sesilonkwe line umnumzana Deka Ncube odlelwe obabhemi kwasila oyedwa ukhala ezimathonsi ngokudlelwa izilwane.
Sihlangana lohlupho lwezinyamazana ompisi nabozilwane nje vele into esezihlala khonapha phakathi kwethu.
Umnumzana Thembani Mabaso Mlilo esinye njalo isakhamuzi seCholocho North udlelwe inkomo eziyisithupha ngelanga elilodwa.
Uhlupho vele lona solulesikhathi kodwa okwalonyaka kungathi kuphambili ngoba izilwane zifike indawo ezingajwayelanga ukuyifika ngithi njengakhonapha esilongo. I'm sure sezilava u-10 years zingasakwazi ukufika.
Umnumzana Khumbulani Mlilo wephumula laye ukhala ezimathonsi ngesibaya sembuzi esesivaliwe lokudlelwa amadonki zinyamazana zendle.
Asela mbuzi kahle esigabeni sethu lapha, imadonki kunje inkomo izilwane lapha vele insuku sesihlala sikhona ngoba izilwane zibamba le mini siyakuthathela la welusizi.
Umnumzana Elliot Ndlovu uthi sebesele bengabayanga njalo bacela uhulumende abancedise ekubavikeleni kunyamazana zendle.
Thina silezi nyamazana ezidla inkomo zilwane sibuye sibe le ndlovu zidla wona amabele esiwalimileyo asikhompasethwa sesendlala esingabantu abalahliwe sesilamba.
Usobhuku wesilonkwe line umnumzana Dumisani Luphahla uthi sebebikele uhulumende ngalolu dubo.
Kufike izilwane ezinzila zadla idongi yeko makhelwane banayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncuku dayika uncuku nakathi sikhulumele kisayithoba manxeba khona etheni kwabeke komakhelwane endawana layini kudlula idongi ezingu-4 izilwane idongi lomntwana yathatha 3 days aphinda futhi idongi lomntwana.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi ugatsha olubona ngenyamazana zendle sokumele luzigole izilwane zivalelwe ngoba ziyagcina sezihlasela abantu ngokuya kwamalanga.
Sinesifiso sokuthi indaba yona leyi abe-National Park bayilungise ukuze zivalelwe zingazi phakathi kwabantu ngoba zizaqala zisadla izifuyo zigcine sezingenela labantu.
Kulandela ukusilela kwamanzi ngesizathu sokungani kuhle kwezulu, inyamazana zendle seziphuma epaka zisiya emakhaya lapho ezifika khona zihlasele izifuyo lokudla emasimini njalo sezinatha emachibini lapho okunatha khona izakhamuzi. Isikhulumi se-National Parks and Wildlife umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe yi-Studio 7 njalo ubengasaphenduli umakhalekhukhwini wakhe saze saya emoyeni. Kodwa izakhamizi zithi zikhangelele ukuhlawulwa nguhulumende ngoba lazo zingathatha umthetho ziwufake ezandleni uhulumende kaphuzi ukuzibopha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeBotswana zikhala ngokugcwala kwabokuza emsebenzini wabonogada kunye labalondoloza ukuthula emicimbini ikakhulu abavela eZimbabwe leSouth Africa. Zithi abantu laba basebenza okungekho emthethweni okulakho ukubeka umvikela welizwe engozini. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngabonogada ye-Security Association of Botswana, Mnumzana Samuel Kyalutswe, uthi akufanelanga kuqhatshwa abasebenza limsebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi aqhatsha bokuza ulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions guarding services
akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwana hathi abantu bokuza labantu abeneleyo abangenza lo msebenzi ngakho asingeke savumela ukuthi kulethwe abantu phandle.
Umnumzana Kyalutswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhla ngothule zomvikela kufaka ilizwe engozini.
So what do we do when we first employ a person? He go through steps. One of the steps.
Kumele wenelise ukuthi umthathe isikhupha. Njalo wazi ukuthi uvela ngapi. Njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokhu ingozi.
Kodwa oweZimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owe-bodybuilding Mnumzana Last Stole kavumelane lo mnumzana Kyalutswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda imicimbi.
Being a bouncer, it's a job that is
ayintholi ukuthi kungani sitha kumelanga basebenze njengamabhawu. Lo ngumsebenzi opromuntu obumbekileyo olesikwanga. Umthetho yakhonyasiyana usiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mkhululi Moyo uthi abeBotswana yibo abakhetha abeZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ilifuna ukubalwa kuvimba njanjani. Kuza kubalwa ukuqhula samo isambawo especially nxa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezinantwa zinzima kwenzima uthola ukuthi hayi lapha kwenzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo manje abantu abakithi bazimisele kakhulu emsebenzini yonke
ukukhonona kukamnumzana Kyaluzo kuvezwe ukuthi kulabanye ababeke baba kubuthe emazweni abo ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana kube sidla amalahle emva kokuba amalunga edale lephalamende elizwe lakhe esole imizamo yokuthi abezimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hatshi ingwalo zamapassport abezimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe ngingumqondisi Dube wendaba zestudio 7 ngisavon kwele Botswana
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi asekela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka olokuxazulula udaba lweGugurawundi oluzakhokhelwa izinduna ezigabeni zazo olusolwa ngabanye abangumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi aluqhutshwa ngemfanelo. Kubikwa kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ngesehlakalo seGugurawundi ilizwe lisanda kuthola uzibuse ikakhulu ezigabeni zemathebeleleni le-Midlands uhulumende aze athumele ibutho lakhe le-5th Brigade kulezo ndawo esithi lidinga abahlamuki. Kungxoxompikiswano yokuhlaziya lolu daba silo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu lomnumzana Dube Mkombwe ilunga lebandla leZANU-PF velo sithandekile mhlanga weStudio 7 mnumzana Mkombwe nguye omqalisa siziba
ngiyavumelana nohlelo lolweGugurawundi ngoba singakhanyela thina sizalwa sisiye esikolo satelwa nolotshiwe emabhukwini kukhulunywa ngakho so kuqakathekile uhulumende okhona namhlanje okwababa-18 nankagoti indaba ke ibe ikhulunywe ngakusenza abantu begqumisana imilota abantu baxolelane siye phambili satshile izwe lethu ngoba izilonda zingayekela ukubhobeka kathi zibhodle izilonda zizalimaza abazukulu isukulwane zethu siyakwazi ukuthi ngakonakala izinduna njengoba yizexpert uhlelo lwakhona sire-department ye-reconciliation siloko siniyavumelana lakho
mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo mnumzana Mkombo
bengimele kwenziwe lokho siyavuma siyabonga ukuthi sokwenziwa kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi akusiyo nyanga kulethi hamba kweripoti eyaluyenzayo lolu hlelo uhulumende lo akafuni layo uthi vele siyazi yantshontshwa thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa sithi uhlelo lolu aluqhutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkombwe uhlelo lolwenzelwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu
Nanso ke indaba mnumzana Mkombo.
Ngesintu sethu singabantu abansundu. Yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry. Umoya wakho uba ngcono kodwa isilonda sakho uyebela kuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo. Then amachurchi, izinduna, kumele zingase kuthiwa kumele sihambe kumagadari ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi. Kumele sihambe siyofaka lapho esibona ukuthi sibona ukuthi kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala akunamuntu omdala ukuthi ngiyavuma emenyenze so ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba obuhlungu njengami njengomuntu osuke uma ubumhlungu emathebeleni kwasekusalayo kumele sibone ukuthi impela iyakhulunywa ngoba indaba yeground asiye sithi iyakhulunywa 2 months, 2 weeks, it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala uba Mkombwe lapha uyaveza ukuthi umuntu angakukhuba kumele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni laba abalegazi elithonta ezandla zabo akula loyedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Owesibili uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi ugugrawundi le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe i-genocide kule ndlela ama-template amaningi e-South Africa bayenze ethiwa yi-Truth and Reconciliation Commission kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sikumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu abayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwaza uyihlo lonyoko kusasa abuye yena athi hayi asikhulumisane abuye athathe le situlo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo ahlale phezu kwesitulo nihlale phambi akulanto enjalo uzatshiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe worse kube lama terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula muntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ikuhlelo loluphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyatshengisela ukuthi usevumile. Ungabona cela izinduna abazigcinela amasiko ukuthi mina ngiyalala lomfazi womuntu at least umnikazi womfazi akakwanisa ukuthatha ihloka kodwa phansi kwenduna phansi kwamlisa phansi kwasagugu kuba ngcono kungakafika ipolisi.
Ye, khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ngingaqalela nzuri ngesikhathi kuyathimisi induna kayikatshoyisi ngumele isekele uhulumende okukhona but okusalayo asibanike umlandi wabo sibone ukuthi ngakusehlula kuyehlule kuqalisile ngako ukuthi kuyasehluleke ababuya bazaliqalisela lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina ngabezalalela kulelo hlelo ukuthi nxa kuzaqhubeka uhlelo lolu bengathengisi abantu babo, abantu abacithekela ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolu zenze uhlelo ukuthi ugqitshelwe ubufakazi okubulala abantu lazo ziyaba legazi. Ama-generation izizukulwane ezilandelayo zizozifaka amacala okusebenza lababulali becibela bufakazi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa endawanye lomnumzana Dube Munkombwe, ilunga lebandla lezano PFL osithandekile Mhlanga Studio 7. Kwezemelika, iziphathamandla zakwele Israel kunye lezebutho leHamas sezilandule imbiko kamongameli Joe Biden ukuthi kuza kuba lokubeka iphansi izikhali okwesikhatshana ngomvulo ozayo. UBiden uthe ulethemba lokuthi kufika umvulo kuyabe sekulokuvumelana ukuthi kumiswe kancane ukulwisana kwamabutho akwele Israel laweHamas. Kodwa isiphathamandla sakwele Qatar okulilizwe elingumlamlankunzi sitshele intatheli zindaba ukuthi kulokhu okungela kuvumelana kumacele omabili okokuthi ngomvula kuthembisa ukuthi kuzakuba sekulokuvumelana. Ukuhlaziyelo ludaba uChris Gander weStudio 7 uxoxele ucubungulezo ombusazi womnumzana Zenzo Nkomo.
Okwenza bebe mancikancika yikuthi kukhulunywe ngumuntu ovele laye ethatha isayidi kule ngxabano eqhubeka laphana ePalestine ne-Israel. Ngoba i-America sizabuyela emuva kancane ku-United Nations ayikaze ivume ukuthi i-Israel i-wrong ngaso sonke isikhathi iyilona lizwe eyeme ngayo. Kukhona lonke uchuku Israel elwenza kuma-Palestinians. ukuthi ke kukhulume yona mhlawumbe bengavumelana neIsrael kodwa ke iHamas konke okukhulunywa eAmerica ayisoze ibulale ayisoze kwethembe yileso sizathu kodwa ke futhi iIsrael nayo sibona ingakakulungeli ngoba okunye osokumele siqale ukuthi sikubheke ngaphakathi kweIsrael ukuthi sekukhona umvukela omkhulu kakhulu osukhomba ekuthenini iqembu elibusayo eliphethwe uBenjamin Netanyahu abantu sebefuna nje ukuthi ngabe lishiya phansi ngabe kubizwa ukhetho olukhanyayo ukuthi lolokhetho kungenzeka ukuthi bengabe besalunqoko
manje nxa ukhangela ubona ngani bagcina bevumelana yini ukuthi kufakwe phansi izikhali okwesikhatshana
impi yonke Babu Gandhi ayikaze iphele kuliwa impi yonke ukuphela kwayo noma ngabe kade kuliwa kangakanani na kuyahanjwa kuyoxoxiswa ekugcineni lokho siza kubona kwenzeka kodwa ngaphambi kokubana kwenzeke kuba nezinto eziningi laba abaxabeneyo abathanda ukuzibhekisisa ngoba uma sekusiwa xoxiswana akekho ofuna ukuthi abonakale engasuye umanqoba wonke umuntu empini ufuna ukuthi ekupheleni kwempi abe ebukeka enqobile noma ezuzile lokhu okuyikhona okumenze kwaze kwathathelwana izikhali kwaliwa
Umnumzana Zenzo Nkomo ocumeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu lina balaleli veStudio 7.
Studio 7, siyabingelela zonke iindawo Studio 7, kubekani uphume endaweni eselubhani, niyabingelela wonke Studio 7, lonke Studio 7, yabingelela, siyabonga.
Amatshona, Studio 7, linjani lonke ngezindawo, hayi siyabona ukuthi sokunama-changes lapha ku-Studio 7, sikhathazeke kakhulu ngama-changes akhona kulo Studio 7, ngoba imbono yethu ayisani kwasikhathi esifana. Nele njengasemuva sokunciphe kakhulu isikhathi seni ma-studio 7 sinciphise kakhulu kokuthi thina singabalandeli baka-studio 7 abalandeli belizwe sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngemibono yethu esinayo kuhle kakhulu ukuthi sililungise langemibono ethile ngoba wena studio 7 kungwena osihlanganisayo sonke sisizwe salapho jikelele noma ukuphi America ukuphi South nakuphi sikwazi ukuthi sihlanganise imbono yethu silungise ngoba udaba esinalo ukulungisa ilizwe lakithi yikhona okuqakatheka kwa Studio 7 ukwazi ukuthi asihlanganise sibonisane ngembono yethu ukuthi ilizwe lethu silungisa kanjani yini okudingekayo ukuthi sikwenze singabantu bakuleli lizwe so mase linciphise isikhathi kakhulu ma Studio 7 singazi njengoba siyezwa ukuthi imithetho kagovernment ivalela ama-journalist ngaphandle mhlawumbe nani sebafikele khona ngapho ku-Studio 7 bathi linciphise isikhathi sembono yabantu sesiyacabangela nje kodwa sazi ukuthi ungabe kuliqiniso naso siyacela isikhathi esilingene noma bengasinikeza nje 10 minutes kuphela kuzobe sokukhuluma abantu more than 7-8 abantu siyacela sibuyele isikhathi sethu siyasidinga ama-Studio 7
Studio 7 njani hayi katshelwe nje ukuthi ulamanga mnangakwa unamanga atshelwe nje ukuthi unamanga impela nje ukuthi iZimbabwe inakekela abantu ku lo muntu le kumele ahambe kubo lo ngicela iodo yami kibalwe bakithi litshelo leli Zambia ukuthi uyisho wadiphotha eZambia kibo wena uhamba nini kambe kubo lo muntu lo mthwakazi lapho khona vuka mthwakazi vuka sicosheni Zambia leli libuyele kibo mthwakazi omuhle vukani bathwakazi nalo mbuluzayo naye ethi umthwakazi kwini khona oko siyabezwa abanye bakhuluma ethi umthwakazi kwini khona yena uyini ngobe ngumthwakazi esupport into yamashoni please khumane dotini lize ngakini libumbo kwenu lahlala libunjelwe izini
into wonke umuntu ofuna ukuinvesta uzemathebeleleni ofuna isonto uzemathebeleleni ufuna uvotela uzemathebeleleni vukani manje busana amakhanda
sithule sebenzi yabonga kakhulu umsebenzi ongaka kodwa ke sithi indaba zenu bezihlabo sazimnandi kakhulu uma sibambisene sonke sizwa abantu bephawula ngapha nangapha amazwe wonke ekumhlaba okulamazimbabwe khona ahluphekile ahlukunyezwe izandla so khona kobe kusiza kakhulu isikhiphe le mibono engathi the ukuthi ucitsha sikwazi ukuthi sincedisane singamazimbabwe sicela isikhathi sokuphawula abantu bephawula behlaziya sibe siningi nyanyana lisingani liyasengezelela kancane kumbe lisiphisele amanye amalanga umbe amathathu ngeviki sikwazi ukuthi lale sikwazi ukuthi siphawuleni sonke sibaningi siyabonga kakhulu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo lapho esikhangela ukuhlukunyezwa kwabesifazane emulini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesanamhlanje oluvalelisayo ngudabo kancube. Sithi lilale.